lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Binational Commission lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelele ukuthi zizaqinisa udlelwano babosomabhizimisi. Ngenyanga edluleyo bekule mihlangano efanayo inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumzana John Masuku ingcweti kwezombusazwe ekhuluma leStudio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisane nindlela zokuncedisana njengabomakhelwane, kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekwaba le mihlangano lezivumelwano ezijiyeneyo, ezinye zakhona ngasikwazi ukuthi zaphelela ngaphi. Ngakho-ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza leBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazo umnumzana Charles Nyoni uthe kulusizo ukuthi uhulumende uqhubeka eqoqoda iminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engasela macebo ukuthi avuzele njani inotho yelizwe.
Singakhanyelisisa kahle wake waba lesikhathi lapho ahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali sizosizana sizoncedana, kodwa lakathesi akula nto yaphumayo. Uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Kathesi sebesukile sebekhangelana nangapha laseSouth Africa. Siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe wonke lawa kanye akwanisa ukunceda iproblem yeZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe uncedo uhulumende alukhangeleleyo ngoba sekukade qhuba eminye imihlangano efanayo ungelampumela wekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe azisoze ziqedwa imali yakwamanye amazwe, kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli owephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizimusi baphandle bengasungula amabhizimusi amasha kuleli.
Lalokhu kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende even wona ama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwa, but yena uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge ukuthola imali, yona imali ingasezo yabuye.
Omunye wabatsha abakhulumele Studio 7 uThula Njamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba minyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kuzivumelwano zale mihlangano, kodwa akula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzane, ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu uyelokhu esehluleka ukubhadala isisebenzi sakhe, akula thuthuka elizweni.
ele-South Africa yilo elithengisela leZimbabwe impahla enenge etsheneyo kulamazwe wonke angomakhelwane. Ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathuthukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela mafekitali alungisa impahla ezipheleleyo. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.